Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 1 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ukubana bakhalale umsebenzi ukuze bengezelelwe iholo labo. Bazaphumelela na?
Nga iphumelo okuncane kule $1,200 siziqhubekelele sisemzini yethu. Kumelela ukuthi ebhenki kuze kungene $1,200. Asikhathali, athinethe, arelaphi.
Libibwa seliqansa inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni abalisa koBulawayo laseHarare phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu.
Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho okulindwe impumela yokhetho olwenziwe ngomgqibelo kule mbiko yokuqilibezela.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho loli ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Atuza ukubana bakhalale umsebenzi ngendlela yokuthi baphiwe iholo elithe xaxa. Ababalisi laba bathi bafuna iholo likhuphulwe libe ngamadola eMelika afika phose ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,260. Gambe bazaphumelela na kulolu hlelo? Ugeina Kumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana athemba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Atuz ochasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Izisombululo zamhla ka 23 kuNhlolanja zisilethele impilo entsha kumbumba yezisebenzi. Izisombululo lezi zibone ababalisi bethola ithuba, bonke ababalisi goqela lombaliso semakhaya, goqela lombaliso saqala ukungena emsebenzini, lombaliso selabo 25 years esemsebenzini, lombaliso seza kuyathatha ipension, bathola ithuba lokuthi bahlale ndawonye bakhulume ngenswelo zabo, bakhulume ngezidingo zabo, benze lezinqumo eyinto esiyibona isinikeza ithuba lokubona inguquko ekubambaneni kwezisebenzi ma zikhalela iholo lazo. Khuluma lamhla Mnqamula Juqu, lapha ababalisi abavumelane khona ukumelela ukuzwa ukuba ingxoxo mhlamba kahulumende lequla labantu esingakwaziyo ukuthi bamele bani i-NJNC lapha bama khona bexoxa ngathi langeholo lethu, kumelela ukuthi sizwe ukuthi basinikeza imali engakanani.
Njengababalisi likhangelele iholo lemalini ngenyanga?
Imali thine siyikhangeleleyo njengababalisi esayivumelanayo mhlaka 23 Nhlolanja ukuthi njengesimo sezinto sesime kanje kujeke ibheju, imali esiyidingayo $1,260. Okumele sikunanzelele lapha kusenzakala yonke le into langendlela eyenzakala ngayo, kuyasweleka ukuthi bone bonke abakhokhela izisebenzi ikakhulu kwezemfundo besondela eduzane. Impumela yengxoxo mhlamba kahulumende le-NJNC izazalwa ngokuzenziwa ngababalisi, bengavuka bonke bengayanga emsebenzini, impumela yengxoxo mhlamba izahambisana lokuyenziwe ngababalisi.
Lapho-ke ababalisi abangasoze balandele uhlelo lonolo olokuhlala ngekhaya, akusoze kutshengisele na ukubana alibambananga lina njengababalisi ngezicelo zenu?
Ababalisi bengazidelela, bengazibona ukuthi balamandla, baphelele ukuxoxa ku-WhatsApp uhulumende uza zabathethisa ngenhlamba esabeka ikakhulu kubabalisi abavele behlinzelwa phansi lengqo. Cela ke ukuthi ababalisi bonke bahlale ezindlini zabo bemelele ukuza ukuthi ingqoqo enhlamba iphuma lani. Nxa iphume lokuncane kule $1,200 siziqhubekele lesisemzini yethu. Melele ukuthi ebanki kuze kungene $1,200. Asikhathali athinethe arelaphi #teachersforusdollarsalary.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ubexoxa icingweni le Studio 7 eselubane. Lokhe sikudaba olufanayo amalunga umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions akhangalelwe ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende lamuhla emhlanganweni we-JNC ocubungula udaba lweholo abafuna ukuthi likhutshulwe. Umanyano lo ulobele umqatshi wabo incwadi ngeviki edluleyo ukhalaza ukuthi uhulumende aqoqe umhlangano wokuxoxisana ngesiphangiphangi ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo okufuna ukuthi likhutshulwe ngemva kokuvakatshela umphathintambo wogatsha lukahulumende oluqondane lalolu daba umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afika agcizelela lolu daba. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Charles Chinosengwa ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela bazahlangana lomqatshi wabo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathi wesikolo ukuze sihlaziye lolu daba.
Indaba le ezisebenzi kahulumende lohulumende ngombono wami ngathi kunenge okusemsamo esingakuboniyo. Uhulumende lo ngibona ngathi uvele nje kukhona mhlawumbe akunakanela izisebenzi ukuthi kazimsekeli nje izisebenzi zakhe. Akula hulumende ongathatha amagqibhagqibha ezimali anike abantu abangayicelanga leyo mali njengesikweleti. Ngitsho labo umphathintambo wakahulumende labasekeli babo lamalungu ephalamende angitshongo ukuthi bangaphiwa leyo mali kodwa kuthi uhulumende sivuke sesisizwa ukuthi unike abantu laba izigidi izisebenzi zingelalutho kukhona okungayisikho. Kanti laphakathi kwazo izisebenzi zakhe uhulumende kukhanya kulobandlululo oluthize. Kukhanya abongela umongikazi yiba ngathi baphezulu baphambili lapha ekupheni imali kuye mhlawumbe laba abezombutho amapholisa amasosha mhlawumbe labacuphi kube sekubuya-ke izisebenzi zikahulumende nje zonke sokugoqela laba balini. Ngibone ngathi uhulumende uliqhuba lezisebenzi zakhe ngoba kukhanya engathi kwesinye isikhathi izisebenzi lezi kazisekeli kangako ibandla lona leli elibusayo. Mbona kathi okunye yikubajezisa nje ukuthi bakwazi ukuthi umakhulu basi ngubani ngezizathu ezaziwa nguye thina abanye siyanakanela. Ungathi kukhona othembileyo ngaphandle kwezisebenzi ezizo eziqhuba inhlelo zakhe phakathi kwelizwe.
Kambe udaba lolu luzaphetha ngani? Kuzahlala kunje kungumacatshelana kuphela kumbe kukhona okuzayenzeka ekugcineni?
Isiphetho salindaba ngombono wami isona leso nje ukuthi ekugcineni izisebenzi kahulumende abanye bazakhalala shiye bazenzele okunye okungabaphilisa abaza kubona kungcono kumbe izisebenzi kahulumende ziyakulahla phansi amajogwe uzama ukutshengisela uhulumende ukuthi lanxa ezeyisa ezikhangelela phansi zilakho ukuthi zihoxise amandla azo ukuzimphoqelele uhulumende ukuthi alalele azengezelele iholo njalo ngoba eqinisweni asikaze sikubone lokho esikubona kuzisebenzi kahulumende. Angikholwa ukuthi uhulumende ukhona kuleli lizwe ngisho kusisele iRhodesia owaphatha buchapa isebenzi ngalendlela. Ngibona ngathi isiphetho sakhona baza hamba babhikishe khalele imisebenzi abanye bachiye uhulumende abopha abanye babo abanye bachaye njengoba nguhulumende olesandla silula kodwa ekugcineni akula msebenzi kahulumende oza kwenziwa ngeqiniso langamandla aphelele kuzisebenzi zakhe. Bayagcina mhlawumbe laba ababesemsebenzini behambisa nje imizimba kodwa ukuzimisela le ngqondo lenhliziyo kuyabe ungasekho lapha.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezemfundo obeqoqa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Imbiko isanda kuyithola evela kwele Nigeria ithi size yamenyezelwa impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Bola Tinubu webandla elibusayo nguye osinguye onqobileyo obekhangelelwe ngabanengi umnumzana Peter Obi waba ngowesithathu lanxa intsha ikhanya imvotele ngobunengi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Kwezokhetho libikwa seliqansile inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni afana lelakobulawayo lele Harare phambilini kokhetho oluzenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ziyakufakaza lokhu njalo zithi abantu abaningi bakhanya sebelomdlandla wokuvota kukhetho oluza kwenziwa kusikhatshana esilandelayo. Kodwa udubo ikuthi zinlutshwana kakhulu indawo ezahlelwa yiZimbabwe Electoral Commission lapho abantu abangabhalisela khona. Ngokunjalo abantu babikwa sebetshona beminyene emahofisini ezek befuna ukubhalisa. Likhomishini iyakuvuma ukuthi indawo zayo ziyasilela njalo ithi iphakathi kokulungisisa lolu dubo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVD.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele vodwa besithi hayi thina sifisa ukubhalisa ukuvota thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje kobulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha, abantu abadala, omama, obaba abalesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanye sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele. Akusafani lamnyaka ophelileyo lapha kade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini kuyawungani next year kuyingani isikhathi esikhatshana kodwa kade sabantu sebesukumela phezulu. Kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hayi mina ngizazihambela ngedwa lemuli yami siyebhalisa ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzayo. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe?
Bakhona yini lilokhe lihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kabasoze bavote kulolu khetho njalo baphazizathu ba?
Ngathesi sokukalutshwana ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota ngoba sesinazeke ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyeleleyo ezekuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili abantu abathen ama-18 years lo nyaka between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ingazi ukuthi kumbe yikuthi bakhulumisana bebodwa kungaso bantu abadala bakhulumisana labontanga kodwa thina esesikubone kusebenzela ukuthi abantanga bahambe bekhuluma legenga yabo labantu abadlala labo labantu abaxoxisana la emawadini lapha abahlala khona.
Alo ke ngumnumzana Nkosikhona Dibiti isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi ekhaya Vote 2023.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yezindaba eAl Jazeera ikhangelelwe ukwethula umfanekiso kamabonakude wedocumentary oveza ukungethembeki kweziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi lumfanekiso ungamanga ngoba omunye wabakhulume lalumsakazo ofana lomfundisi Hubert Angel Kazani lomongameli Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze ugatsha lwezemfundo ukuthi izikolo ezilabantwana abayibulili bunye kumele zixubanise abantwana laba bafunde bengamajaha lamantombazana ukuzama ukumisa ukulwisana kwabantwana laba ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sikhuluma ngani kathi kungani asiphendulisizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo bantu bakithi siqondisa kumnanga kwamanje sifune sitshele engasikhulumele ukuthi sibuye emakhaya thina sihlupheka kanje. Igama lami nguBishop ngise-South Africa, sikudala ngisebenza e-South Africa ngathi ngasuka ngesikhathi seguguraundi isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhulungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu. So kavulele ezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya, siyakufisa ekhaya kodwa ngenxa yokuhlupheka ngenje sikwazi ukuya ekhaya. Kungangcono namaphemithi mangayephelile sisoko lesikhona la siloke sivikana la kuvelela kudala ngesikhathi samabhunisayo siloke sivikana la singalazincwadi. So sicela umnankakwe engakhulumi into engayisiyo. Siyayicela kumnankakwa sathi kalungisa imigwaqo still lamanje from 1980 kusele umgwaqo kaSiminzi. So kwagebheke kwagebheka kuyini okulungisayo? Bantu-ke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kuma-African countries. Ye so sicela umnankakwa esihloni phe sikunikeza amandla athi ukuthi sisebenze khona lapha sizabe sibuye ekhaya sizihlalele. So sasila into esizayiyenza. So kutethi sizibuye ekhaya usidingela izimoto. Izimoto ziyasenzelani? Gibela mahhala ezimotweni lezo. Ye siyasifika semzini yethu lezo zimota. Siyacela loko kumnankakwa kasihloniphe lathi singabantu kalwisane lokuvuselela ilizwe kuphela. Ngiyabonga.
Hey, livuka njani? Livuka njani Studio 7? Siyabonga abasakazi bethu ngendaba elisipha zona. Ngithanda nje ukugqugquzela abayouth yaseZimbabwe. Ngiyayibona impumelo ephuma eNigeria, amayouth aphumile ahamba ayakhetha ileader abayifunayo ngoba kuyathembisa ukuthi uyawina uPeter because ubesupporta kakhulu ngabatsha. Lathi singayenza kanjani? Yithi imajority ezweni lakithi. Asibuyeni ngobuningi bethu sisitshintshe lesi simo kusezandleni zethu. Akukho ezandleni zikamnankagwa. Lo mthona uthi umnankagwa urig election akulona iqiniso esengakwenza uma usondelwene kodwa uma igephu lilikhulu akeke azaphumelela.
Siyabona Studio 7 yonke amagumbi wonke omhlaba lapho likhona amakhona wonke. Hawu lapha isikhalazo sokuthi abantu shiwa lapha abakhona barejiste bavote kwenza ukuthi umuntu ngasebenzela emtarini ngwenkayi kumele urejiste khwapho lapho khona lapho sivezela khona speciali abanye ngamakorokoza basuka kubonyathi kuhanki besiyafika kubonyathi le lapho wabo khona rejista khwapho uvote ngoba ukuthi uzacabanga ukuthi ungafika amavoti ugade uphinde ubuyele le nekudula kwezimoto lezi awusoze kukhwaniseka akusoze kwaneliseka abantu kuphela esaziso ukuthi ngabe siyafiselana nje sonke abantu bakamthokazi lapho elikhona elisebenzela khona livote likwazapho livotela khona nansi i-MRP limelele bantu bakamthokazi ukuthi limele lithuthele imisebenzi licine ekuphele kuba ngumakolokoza kuvula ibulawa ivule i-industry angumthokazi umqondisi moya president wethu ukuyivusa ibulawa kubhuka ama-industry wonke lanathathu esiwe harare aphenduke bheki lisebenze lisebenzele emakhaya kuphele lokhu uhlala emagangeni bonke abasegoli abangaphenduki bazosebenzela kobulawayo. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 linjani mthokazi wonke siyabonga inyosi. ukhuluma ngudawu 263 hayi bengithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungiselele ukuyekhaya kufanele abantu bakhiphe izano kumele abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano ngangcoloma noma bezarika kodwa sizame ukuthi zikhiphe lo nyaka ngoba ngaphandle kwalokho asiyahluphiwa kuzivukela phakathi walangapha lakho e-South Africa abantu bayadujulwa so asizame nini isikhathi sesiphelile manje ngoba kabazimiselanga ukuzilizwe ungabheka ma usize ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli 100 US dollar lapho bona khona ukuthi kahle kahle la makhesele ezalukwazizana bayadelela abahloniphi kungahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla basutra abantu babo bancindezela abantu ukuthi ngicabanga ukuthi yisho isikhathi sokuthi manje abantu besukume basukumelele lezi zigebengu lezi ezizibizwa nguhulumeni ngiyabonga msakazi
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa ngohlanhla mahlango sebotswana i-Francis Town e-block 8 ekhaya lupana esigabeni semalungu ngivusa umama unanhlanhla lo nkomo RJ lo malume uPaul Ngwenya lo Jabulani Ngwenya lo sathulani sandivula laphana ndilinjani lo nkomo laphana nkosikazi wakhe uPriska ngithilinjani lako labangaleko babazala kona mdumisi ngithilinjani oyindlovu kumajoyibana laphana lo Moscow osebenza iDDF ngithilinjani lonke ukuphila hhayi ngapha thina siyaphila seyiregistreni ukuvota lengakhohlwa phela ukuthi lo nyaka kuyavotwa ngithi ngiyabonga emosobhukweni bantu abami linjani lonke emalunku ndibingelelwa nguhlanhla mahlangu kwakonanhlanhla laphana eChangane ngiyabonga
Ngiyabingelela umsakazi sabonga kakhulu umsebenzi ngilokudana kakhulu ngokuzwa ezinye izikhulumeli ikakhulu lokuthi ungisiba lukhulu inyona ukuthi yena uma ekhuluma ungaxeka kakhulu amaopposition kanti-ke akumele ngakwenza kanjalo ngoba ngakuyazi ukuthi amaopposition afana nabo-triple-C angaphansi kuncindezi enjani ezimbabwe ngabe kakhuluma i-triple-C i-government ayizange vele ibuse kubusizano so ngeke ukuthi bayaphatha behluleke ngoba bake bevotele bebe ngo-councilor noma bebe ngomeya umeya ukhansela ngaphansi kwezanu PF president akulanto ngayenza baba uma ungakwazi i-opposition yeZimbabwe icindezelwe kakhulu uma ungakwazi so ukuthi ngabe wena uthi ayinikwa amandla ibusi i-opposition ke kubona ukuthi uma ilo president wayo izohluleka kanjani usungayigxeka ke lapho so mina ngilusizi ngoku labantu abasagxeka i-opposition enjenge-triple-C ingani kumbe bona abathengwe izanu especially lo yena obaba uNyoni ngizwe ngani isikhulumeli sezanu nje kafuna ukucala ngoba i-opposition kumele ngabe abantu bakhuluma ngezilinye ukuthi ayivotelwe iphi amandla kekubonakala ukuthi mayelo president wayo yena umeya wayo lo councilor wayo bazokwenzani lo member of parliament ayikhona ukuthi wena usole abantu ababotshwe izandla lenyawo even namanje baku-election bek ukuthi kunjani manje nge-opposition e-triple-C ama-leaders akhona wonke asemajele abotshiwe angaphandle avunyelwa ngitsho lokuthi enza imeeting endlini bebabili babotshwe uyakwazi yini konke lokho yini babanyo ungabakwazi lokho-ke suzaqala ukuthi usichazele kahle udona ufuna ngayo
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho obekulindwe impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bebesithi ukhetho lolu kumele luqutshwe kakutsha ngoba kube lokungalandelwa komthetho okhetho lokuqilibezela. Lokhu kugcizelelwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezihlola lolukhetho abathi ukuphuza ukwethula impumelelo lakho kwengezelele ukuthi abantu bengethembi lolukhetho kumpumela ebikhona ibitshengisa ukubana ibandla le All Progressive Party elikhokhelwa ngumnumzana ibhola amede tunupu eyilo elalikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Mohamed Buhari osese wasuka esikhundleni ngenxa yokuthi ubesebuse okwamahlandla amabili yilo kade likhokhela. Embikweni esiwutholileyo nje ngesikhatshana esidluleyo itshengisa ukubana nguye njalo osethiwa ukhethiwe ukuba ngumongameli welizwe. Olandele kukhetho ngamavoti ngumnumzana Atiku Abubakar, kwasekucina ngomnumzana Peter Obi owe African Democratic Congress olebandla ibandla leli ebelisekelwa ngabasakhulayo abanengi. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mandla Nkomo obese Nigeria ngeviki edluleyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho lolu ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phosa indawo yonke and i-logistics kumbe sithi ukuhlela kokuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo ayiqinisweni kube ngumsebenzi. And I think kuzamela silinde sibone ukuthi
abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho. Wena ukubona njani lokho?
Nxa sithi siyakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi singathi kule trend evelayo. Trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshikilo bhanqa phakathi kwe-APC le-PDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Umnumzana i-Obi yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku-southern part of Nigeria lase-central. Kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavoti. Nxa ngibona mina ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa i-three-way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho uthi wena i-candidate ezaba ngumongameli number one kuzafanele inqobe amanye ama-candidates. Phezu kwalokho kufanele izuze at least 25% yamavote in 2/3 of ama states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzaba nzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngisho ukuthi mbona ngani ngibano ngawina ngibona ngani hayi uThini Ubhungu uyozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Mbona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavoti angawatholanga ikakhulu ku-Northern Nigeria ayiwazambuyisele muva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi bekulokucilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengise Nigeria iviki before ukhetho and ngixoxa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo okugcina kuvela kubo internet kubo WhatsApp maybe ngokulu chana kwakhona okwenzakalayo ukuqilibezelo uba khona ekhetheni le Nigeria. Abanikazi bendawo bona hayi bayatsho sibilo lokho esikubonayo kuliqiniso, but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhethe Nigeria vele lihlala lule nkinga yithi nguqhathanisele ubuthola ukuthi nxa kuannounce ama results kwama states amanye uzwe kuthiwa kule 30 or 40,000 ama-votes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was overvoting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lama-voters angu-700 but uthole kulama-votes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama-results wona ase-announciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona enjalo bekumemetheka indawo zonke enkukuningi.
Hayi, siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseRwanda. Njengokutsho kwakhe nguye sibili umnumzana onqobileyo kukhetho lolu webandla likaMuhammad Buhari, nguye onqobileyo we-PDP walandela kwase kubuya umnumzana Peter Obi. Ay, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.